Lanxa ingcwethi kwezokulima sithi ukusewula kwezulu lokhu akutsho ukuthi uzulu usengaqala ukulima, iningi lezakhamizi kulesi sabelo lithi ngabe uhulumende uyaphanga ziphi inhlanelo zohlelo lukagatompo ukuze zingathiwa yisikhathi. Umnumzana Thembani Msewasibanda oyisakhamuzi seNtebe eKwanda South uthi ukuna kwezulu lokhu kuyabathokozisa.
Sikhangele lapha emfuleni bekungaselamanzi, siyabonga uNkulunkulu usinikele amanzi. Ngibona inhlampuzi izahluma, inkomo ziphile.
Iningi kulesi sabelo selile minyaka lingavuni lutho emasimini, osokuthi iningi lingelanhlanelo. Unkosikazi Ngaphalala Ngulube oyisakhamuzi esitezi eKwanda North uthi babhekane le ndlala embi, njalo imali abayitholayo ayeneli ukuthi bathenge inhlanelo.
Khathesi izulu selinile, so sesibhizi kakhulu, sibhe amagodi, sizama ukudinga inhlanyelo sifake imkuba, kodwa inhlanyelo asikatholi, asilamali njalo silambile. Silambile kakhulu, kuzasebenzela nzima silambile ngoba amadola ayaxhwele. Sicela uncedo.
La mazwi agcizelelwa ngunkosikazi Sibusisiwe Mpala esinye isakhamuzi esitezi othi bathwele amagabha abuzayo njengabomama basemaphandleni.
Izulu selinile silungiselela ukulima, kodwa heyi asilanhlanyelo, silima nzima ngamagodi bakithi. Ngali asizwela nje liphongu lethu likherekika nje izosirurumela nxa sesilima. Siyacela bakithi lisincede langendlala, indlala inkulu bakithi, elisiphe nje singomama into okuthiwa yimali, and asiyiboni. Siyayidinga nzima, size silale emagangeni sisemkuteni sidinga imali, kodwa siyayiswela.
Izakhamizi hlezi zikhala ngokuthi inhlanelo eyaziwa nguhulumende phansi kohlelo lukagatompo yaphuza kufika ezandleni zabo, okudala ukuthi bengatholi isivuno. Lokhu kufakazwa ngumlimi walendawo unkosikazi Zanele.
Inhlanyelo iyaphuza ukufika, ithole kuyukuthi lali izulu selizeladlula, isikhathi sesihambile. Inje singabomama abazalela emakhaya, singabomama abazidubekelayo, sila imali yokuthi singayithenga inhlanyelo, ngoba kathesi inhlanyelo kayibambeki. Besicela ukuncediswa kakhulu ngenhlanyelo, kusese lesikhathi ukuthi lathi siwubambe umdaka. Njengegwanda lapho izulu lakhona itholakala kancane, ungavele udlulwe umdaka wakhona, kutsho ukuthi lanxa inhlanyelo sibuye liyabe ngasasincedi ngalutho ngomva kwesikhathi.
Inhlanyelo lesisindo samakhilogramu alitshumi i-10 kg ibiza amadola emelika angamathumi amathathu lane $31 ezitolo, okuyimali iningi lezakhamizi elithi kayitholakali. Imizamo yokuxoxisana lengcwethi yezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu yehlule ngoba ubengaphenduli imibuzo ayithunyezelwe enkundleni yokuxhumana umakhalekhukhwini eWhatsApp. Izulu line kakhulu kwezinye indawo kulesi sabelo lapho likhukhule imigwaqo, okudala ukuthi kube nzima ukuthi izimoto zihambe. Nimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.